Iqiniso ukuthi ukubusa ibutho ngokunjalo kuyamangalisa ukuthi abantu bangathi bona balindele ukuthi bangaboni isotha kanti umgabo ukhitshwe ngobani. Angithi ukhitshwe libutho, ibutho lisusa amapholisa emgwaqweni liwasuse ezindaweni lapha kade zisebenza khona. So ke kuvele kulindelekile ukuthi angaphelele kubuseni kuphela phezulu njengoba libonile kungenele amajenerali athile phezulu. Ngibona ukuthi kungavuka nje sekungasela busotha kuma-roadblock lalapha emgwaqweni, yibo vele asebephethe umbuso.
Bakhona abathi amasotha kawathembi amapholisa ngoba ebesebenzelana kakhulu lo mongameli Mgabe. Ngakho abona ngani amapholisa angahlamuka njengoba uMgabe sowakhitshwa nje embusweni?
Kuyacaca ukuthi amapholisa kawathembakali ngokuba phela umbuso ongenileyo ngowebutho, okumbe ngithi ngofakwe libutho ngemva kokuthi ibutho lingavumelananga lalokho bekusenzakala. Amapholisa abekhangelwe vele njengabantu abathembekele kakhulu kuMgabe, abantu abahambisana lo Mgabe. I-corruption yonke kade ikhona ibitholakala emapholiseni. Namhlanjena abanikazi bamakhomba bamabhasi sebekwazi ukuhamba ngendlela bazuza izimali akade bengazizuzi, phele sezihuquluzwa ngamapholisa ziphele du. Ngakho-ke angiboni ukuthi vele kwaswelakala ukuthi babe yibo abaphetheyo ngokuba yibo vele asebebambile. Amapholisa kabayathembi, bathi ngawendulo ngawalwana umbuso ojulileyo.
Edalela ephalamende namuhla amalunga ebandla le-MDC ebekhonona ngokugcwala ndawana yonke kwamasotsha lokhu esithi akukho emthethweni ngoba umongameli kazange amemezele ukuthi sekubone kufanele ukuthi awathume amasotsha ukuthi asebenzelane lamabutho. Ngakho le yinto engekho emthethweni impela emele ilungisizwe.
Ye, ayikulungile ukuthi bakukhulume khona lokho ngoba phela singayekela kungonakala kusiya phambili, kodwa phela siyabuyela emuva vele ukuthi kanti vele yena umnangagwa abakhuluma ngayo ufike njani khona laphana. Amangala ngamasotha abhoda emgwaqweni ukuthi afike kanjani, kodwa ukuba semthethweni akukho emthethweni nxa ngabe bengehliswanga ngendlela efaneleyo. Singazange satshelwa ngokusemthethweni ukuthi lokho esithi i-civil authority kumbe amapholisa ayehluleke ukwenza umsebenzi othile. U-president njengomongameli welizwe acele ilizwe ukuthi ngokunjalo sesizancedisa amapholisa ngamasotha. Akukhulunywanga khona lokho, ngokunjalo baqondile kukhona lokho ukuthi ungakhangela isisekelo sombuso sithi amasotha ngokuvikela ama-borders elizwe, ngokuvikela i-independence yelizwe, ngokuvikela umhlaba welizwe, ngokuvikela i-international peace bencedisana lamanye amazwe. Kanti-ke phakathi kwelizwe ngokuncedisa amapholisa lapha besehluleka khona, sekudingeka ukungezelela amandla okuthi mhlawumbe kulobu gebengu obuthize kumbe kulobu bobuthize osokudingeka ukuthi bancedise amapholisa khona. Kodwa lokhu asikuzwanga ukuthi amapholisa ayehluleka. Silokhu esigcine kuthiwa kwehluleka uMgabe ukubusa kwamapholisa, yikho esingakuzwanga. Baqondile-ke ukutsho kanjalo abe-opposition.